ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuMabasa 2022 sithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
With the information that is contained in the docket currently, we are satisfied that a prima facie case has been established and all seven accused has a case to answer, hence the prosecution has now been instituted against all seven of them.
Izizalwane zakwele South Africa eziyisikhombisa zimiswe phambi komthethwandaba kamantshi eRandberg lamhlanje zisetheswa icala lokubulala isizalwane seZimbabwe, umnumzana Elvis Nyathi.
Ujabulisa kakhulu ukuthi bakhona ukubana bafinyelele kubahlali eduzane, lokho kuzokubanike uhlupho lokubana bayefinyelela endaweni ezikhatshana, okutsho ukuthi lapho abathethe khona i-birth certificate, i-ID, bakhona ukubana bahle bayirejista baphiye on the voters roll.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ihlandla lesibili lohlelo lokubhalisela ukuvota liqhubekela phambili kobulawayo. Umabhalane kahulumende weMelika ubona ngezemali unkosikazi Janet Yellen ukhangelelwe ukuhlangana lenhloko kahulumende yakwele Ukraine namuhla. Kucutshungulwa ukuthi eleMelika lingaphathisa njani lelo lizwe elibhekane lendlala ngenxa yempi esaqhubeka lele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye sizwa kulomsakazo. Kulezi zalwane zakwele South Africa eziyisikhombisa ezimiswe phambi komthethwandaba kamantshi eRandberg lamhla zisetheswa icala lokubulala isizalwane seZimbabwe, umnumzana Elvis Nyathi, owabulawa elokitshini leDiepsloot eJohannesburg. UThuso Khumalo usipha lolu daba ekhonale eJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi abayisikhombisa laba bemiswa phambi komthethwandaba, umchuchisi utshele umantshi ukuthi bekubotshwe abantu abalichumelane 14 kodwa bangabikhona ubufakazi obuqinileyo obuxhumanisa abayisikhombisa lecala lokubulala uMuyi Unyathi. Uthe abayisikhombisa laba betheswa amacala agoqela ukubulala ngelihloso kuhleliwe, ukuzama ukubulala, ukutshaya ngelihloso yokulimaza, ukuthatha imali ngobuqili, lecala lokuthumba lokuzama ukuthumba. Sebesebhokisini babuziwe ukuthi kungabe belawo yini amagqwetha azabamela kulecala. Abane babo bathe bazadinga amagqwetha, kanti ke abathathu bacela ukudingelwa amagqwetha kahulumende. Umantshi wethu lesinqumo sokuthi abayisikhombisa laba bavalelwe bese besize emthethwandaba ngolwesihlanu sebelamagqwetha abo ukuze kukhulunywe ngendaba zokubhadala imali esibambiso i-bail ukuze icala lithethwe bephandle. Ukubotshwa kwabesikhombisa laba kwemukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe zisithi kufanele bajeziswe ababulala uNyathi ngesihluku esikhulu. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nqabuto Mabhena, uthi bemukela ngezandla zombili ukuthi sebekhona sebebotshiwe ngokubulawa kukaNyathi.
Sizabe sililandelela leli cala ngoba labo bantu nxa kuyibo eqinisweni abakwenzayo lokho kumele bajeziswe. Kumele babe yisifundo kwabanye ukuthi abakwenzayo yinto ongamelanga ukuthi ngabe bayenze. Kumele bagwetshwe ngoba imuli kaElvis Nyathi lathi njengezakhamisi buhlungu ngendlela ahamba ngakhona.
Isikhulumeli seviyo labachuchisi kwele South Africa unkosikazi Phindi Mjonondwane utshele Studio 7 ukuthi baqinisekisile ukuthi ababotshwe laba balesandla ekubulaweni kukaMuyi Unyathi.
With the information that is contained in the docket currently, we are satisfied that a prima facie case has been established and all seven accused has a case to answer, hence the prosecution has now been instituted against all seven of them.
Imuli kaMuyi Unyathi ibingekho emthethwandaba. Omunye wezihlobo zababotshiweyo owaleyo kukhuluma le Studio 7 ubekhonona isithi yindaba abezindaba beqakathekisa ukusakaza imfakanyati kodwa bengatsho lutho ngokubulawa kwezizalwane zakwele South Africa izigebenga ezicatshangelwa ukuthi yizizalwane zakwamanye amazwe. Unyathi ufe ngokukhandwa ngamatshe lokutshiswa izizalwane zakwele South Africa ebezingela abangelazincwadi zokuhlala kwele South Africa lezigebenga, lobanje baba labo ubufakazi bokuthi yena akusiye sigebenga. Ukhangele lokuthi kuvele onenge emthothandaba ngolesihlanu ngesikhathi abayisikhombisa laba befake izicelo zokuthi icala lithethwe bephandle kwentolongo. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ihlandla lesibili lohlelo lokubhalisela ukuvota olwe biometric voter registration luqhubeka kuhle kobulawayo. Lakwezinye izigaba zeMandebeleni, uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abezeki abasungule ihlandla lesibili lwalolu hlelo lwabo mhlaka 10 yonale inyanga kaMabasa bathi luqhutshwa ekupheleni kwenyanga mhlaka 30 Mabasa. Lolu hlelo lwenziwa kulungiselelwa uhlelo lokuhlela kutsha izigaba leziqinti zokuvota oluqale ngoZibandlela lusiyaphela ngoJulayi, kulungiselelwa njalo lokhetho lomnyaka ozayo. Akulandwendwe endaweni eziningi lapho okubhalisela khona abantu ukuvota, yonke into ihamba ngendlela, kutsho abezeki.
Umqondisi wezeki wobulawayo umnumzana Innocent Ncube ukhuthaza uZulu ukuthi aye emahofisini abo elizweni jikelele ukuyabhalisela ukuvota.
Kodwa emahofisini sivulile wonke ilizwe lonke, 63 districts and the 10 provinces kuvuliwe kuyabhalisa from Monday to Friday 8 AM usetsha u-4 kuyabe kubhaliswa abantu. Asimanga ukubhalisa ngoba umthetho esiwusebenzisayo uthi khona i-voter registration is continuous.
Umqondisi wenhlanganiso ye This Constitution unkosikazi Abigail Mupambi yenake ukuthaza abasakhulayo ukuba bengadlalisi leli thuba basukumele phezulu bayebhalisa.
Mina ngiyakuthakazelela kakhulu lokho kukhona ngoba siyananzelela ukuthi izekhi iyabonakala ezindaweni eziningi, ezigabeni eziningi elizweni. Kathesi abantu kufuze sithathe leli thuba ikakhulu kwabatsha, sigijime ngobuningi sizame ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi amabizo ethu akhona, ngoba uzananzelela ukuthi sokusela amaviki amalutshwane kuzoba nzima ukuthi mhlawumbe masi lesikhalazo zizwakale. Kufuze kathi sihambe ngobuningi, sineke sure ukuthi amabizo ethu akhona. That's the only way esingangena khona kuprocess ye voting ngo-2023. Kuzafika isikhathi sokuthi kuyavalwa sokulungiselwa ukuthi abantu kube lokhetho. Uzabona ukuthi sesiphithizela, sesiminyezela, ayisikho lokho. So mina ngikhuthaza ukuthi ikakhulu abantu akathesi asigijimele ngobuningi, sithathele ithuba sibone ukuthi amabizo ethu akhona abhaliwe.
Okhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota unkosikazi Cora Ndebele uncoma uhlelo lwe-BVR ethi luhle ngoba luhambisana lohlelo lokuthathisa incwadi zokuzalwa lezithupha.
Mobile BVR outreach yezeki siyajabulela kakhulu njengabahlali. Uhlelo lolu siyabona bangaluhambelana lalo lwemabhethi laba-ID ole registrar. Lokhu kuyanceda ukubana umntwana athi nxa esetholele lezi zinto adengalazo ama-birth certificate laboma-ID asuke lapho ahle qonde kulaba abezeki afike aregister. Okujabulisa kakhulu ukuthi abe-mobile BVR outreach yezeki bakhona ukubana bafinyelele kubahlali eduzane. Lokhu kuzokubanike uhlupho lokubana baye finyelele endaweni ezikhatshana. Okutsho ukuthi lapho abathethe khona i-birth certificate le-ID bakhona ukubana bahle bayirejista baphe on the voters roll. Njalo bakhona abanye bethu abade bengelawo even ama-birth certificates lama-IDs bengabantu abakhulileyo okwehlula even kudala izimuli eziningi efica ngela ngitsho umuntu olakho lokho. Wonke umuntu ethi nxa esetholile lezi zinto afinyelele kwabezeki lapha ahle afike arejista. Siyajabulela kakhulu lolu hlelo ngabe luyaqhubeka ukuze wonke umuntu atholakale, wonke umuntu who's 18 and above appear on the voters roll.
uZulu ukhuthazwa ukuba aphume ngobuningi ayibhalisela ukuvota ukuze kungabi khona isigaba kumbe isiqinti esizaqunywa kumbe sihlanganiswe lesinye ngoba inani lababhalisele ukuvota kuleyo ndawo liphansi. Kulenhlanganiso eziningi ezizimeleyo ezisebenzisana loZulu kunhlangothi ezichiyeneyo zempilo ezisungule imikhankaso yokukhuthaza uZulu ukuba aphume ayebhalisela ukuthola ilungelo lokuvota ezigoqela labezenkonzo. Iningi lazo zikhuthaza ikakhulu abasakhulayo ukuba baqakathekise ukuyabhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota njalo baphume bayevotela ikusasa yabo bekhetha inkokheli ezamela izifiso lendingeko zabo ngesikhathi sokuvotwa ngomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kahulumende weMelika obona ngezemali unkosikazi Janet Yellen ukhangelelwe ukuhlangana lenhloko kahulumende weUkraine umnumzana Denis Shimal emhlanganweni wezomnotho osaqhubeka eWashington lamuhla, njalo uzakhulumisana leWorld Bank leInternational Monetary Fund ngokuphathisa lelo lizwe. Babikwa bezacubungula ukuthi bengaqeda njani uhlupho lwendlala leUkraine lapho okulempi esaqhubeka ngemva kokuhlaselwa kwalelo lizwe ngeleRussia. Udaba lwempile lubikwa luzabe luyilikudwini emhlanganweni lo lapho okuthe gwaqa amazwe omhlaba. Ukucubungula lolu daba sixoxa lomnumzana Domisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Bona indaba leyi iqakatheke kakhulu, kumele ihluzwe ihlaziwe. Kodwa kunye kumxoka njalo ukuthi kumele kudinge indlela okungaqedwa khona impi yona leyi, ngoba iRussia layo khanya ifuna ukuphikelela ngempi yona leyi, and ekugcineni umhlaba wonke uzagcina usuluzile ikakhulu abantwini. So ngibona kuqakathekile ubana kube labantu abazaba ngumlamlankonzi bedinge indlela lamaqhinga okubana impi le iphele. Iloba nje kule mhlangano le AIMF iqakatheke kakhulu sibili kuze incede abantu beUkraine. Kodwa nxa sikhangela phambili sibili, nxa bezahluzisisa indaba leyi, impi ngokwayo izaletha udubo oluningi akhona nje kuUkraine kuphela kodwa kwamanye amazwe. So kumbona kuqakathekile ukubana kudingwe omlamlankunzi abangaletha ukuthula behlanganise amanxa avela eUkraine lamanxusa avela eRussia ukuze kubonise indlela yokuletha ukuthula engasoze ilimaze umkonomi womhlaba wonke jikelele.
Kambe ukuthi kungaba lomthelela omkhulu yini kwimnotho yamanye amazwe impilo esaqhubekayo?
Ngoba nxa sikhayele kakhulu iningi lamazwe anjengeZimbabwe, almost 50% of ivele eRussia actually. So either way, whether Ukraine kumbe iRussia, amazwe amaningi sibili azathintwa yintona le ye-Ukraine. Ingakho kumxoka njalo kuqakathekile ukubana nxa yohlangano le ye-IMF kuhluzwe kuhlaziye ukubana ama-economy amazwe amanye la athintwa njani ludaba le-Ukraine. Ingakho kuyabe kumxoka njalo kuqakathekile ukubana kudinge indlela yokubana kube lokuthula. Ngizachazelela khona lokho ngoba okunye nje sabe sikhangele sithi ngesilungu ama-symptoms ukuthi umuntu angagula njani ngcono, akhwehlele njani ngcono, simnike yini tissue, simnike yini henki. Kodwa kuyabe kuqakathekileyo ubona umuntu lo engaguli. Kubona kwami kuqakathekile ukubona sikhangela insukela yangkhona, sikhangele ukubana kungabi lempi ingqobela phambili yempi yona leyi, ngoba impi sibili ayilunganga. I-cost yempi iphezulu kakhulu, kumele kudinga amaqhinga ukubana impi ngokwayo injani iqedwe iphele.
Sesikhangela zona inhlanganiso lezi ze-World Bank le-IMF, singabona ziphathisa yini ele-Ukraine okungcono okwedlula lokho eziyazikwenza amazwe e-Afrika?
Nasikhangela indlela i-IMF le-World Bank okubunjwe ngayo, i-IMF ibunjwe nge-shareholding structure. Amazwe ale mali eziningi yiwo ale-more voting power u-IMF laku-World Bank. Ngaba ama-organization abunjwa after World War II ikakhulu ukuthi ancedise amazwe ase-Europe athi amazwe ase-Afrika. So ngibona zani ngenxa yakhona lokhu ngendlela inhlanganiso lezi zabunjwa ngazo le-shareholding funding structure yangkhona kuzabalula ukuthi bancedise iUkraine okwedlula amazwe aseAfrica.
Lo umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe esixoxelaye ekobulawayo. Live talk lamhlanje kuhlelo The Connection sicubungula ukuthi abasakhulayo basibona njani isimo esiselizweni ngesikhathi eZimbabwe selifikise iminyaka engamachumi amane lambili lithole uzubuse. Ukungahlaliseki kwentengo yempahla lemisebenzi etshiyeneyo eZimbabwe kuyaqhubeka ngesikhathi ingcwethi ezicubungula izomnotho zesithi okunye okubangela lesi simo yimpi ephakathi kwele Russia lele Ukraine esidale ukuthi intengo yempahla ikhuphuke emgambo yemhlabeni wonke jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Isilinganiso sokukhuphuka kwempahla ekupheleni kukambimbitho besime kumachumi ayisikhombisa lambili ekhulwini i-72.7%, kuthi idola elilodwa elemelika lilingana lamadola eZimbabwe angamakhulu amathathu lengxenye emkambo omnyama, i-350 zimdollars. Kuthi isilinganiso sikahulumende sisithi idola elilodwa lemelika lingamadola kwele Zimbabwe alikhulu lengxenye, i-150 zimdollars. Ngeviki ephelileyo, ikampani kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless iqale ukuthengisa i-airtime yedola lemelika okutshengisela ukuba isisindo semali yeZimbabwe siyehla nxa iqathaniswa leyaphandle. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi abathengi abavikelelanga ekukhuphukeni kwentengo ngaphandle kokuba kulungisiswe umnotho welizwe.
Indlela yokuvikela abathengi ekukhweleni kwezinto ikuthi kuqiniswe umkhonomi. Umkhonomi nxa usuqinile uza kwenza ukuthi abantu babe lemali emaphokethini, babe lemisebenzi, lamabhizinisi abo aqine. Kuza kwenza ukuthi izinto esizithengisela ngaphandle zibe ziningi okwedlula lezo esizithenga ngaphandle. Kuza kwenza ukuthi kube lula ukubhadala izikwelede zelizwe elilazo kangaka. Konke lokho kudinga ukuthi umkhonomi uqine uproduce, kanti ke imali evela ngaphandle ize elizweni izohlanyelwa. Uqina kwezomkhonomi kudinga ukuthi kulungiswe ipolitiki kuqala.
Ngeviki edlulileyo uhulumende wengeze iholo labakubutho kuphela ngesilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini, i-37%, esithi lokhu kungenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla ikakhulu ukudla elizweni. Umnumzana Qhubekani Nkala ongumongi uthi zonke izisebenzi zikahulumende zihlaselwe kungahlakiseki kwentengo, ngakho ke uhulumende kumele engeze iholo lezisebenzi zakhe zonke.
Lapha kulobunzima asazi ukuthi kwenzakalani uma sokukhanya kule nketha betshabe engaka. Abanye abantu sebekhanya beqakathekile kulabanye, kodwa indlala itshaya wonke umuntu. Zonke izisebenzi ziyayifila i-inflation ekhona. Isifiso besiyikuthi ngabe uhulumende uyakhangela wonke amahlandla akhe, incedisa abantu bonke, engezelele bonke ngokufana nayo ukuze izisebenzi zisebenze zijabulile.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi ukwehlisa intengo yamafutha ezimota kungadala ukungakhuphuki kwentengo yempahla.
Okukhulu i-government engakwenza yikusubsidiza i-fuel. Yiyo eyi-contributing factor enkulu ekukhweleni kwama-prices. Kuthi e-South Africa i-fuel iyakhwela between 1% and 2%. Ngapha i-fuel iyakhwela by about 10%. Even though we were affected by the same things. So because of those changes, the government kumele adjust, especially ama taxes, or the price in akwela. Kuba lama effects as well on the dollar price, e ama taxes, because like e akwela at a percentage together with the price.
Inhlanganiso encedisa ukuthuthukisa umnotho emazweni omhlaba e-International Monetary Fund ixwayisa eleZimbabwe ukuba isikwelede sayo silakho ukukhuphuka ngenxa yokwehluleka ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa umhlabathi. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, iBupra, ukhuluma ngesikwelede selizwe leZimbabwe.
Siyezwa njalo ukuthi IMF indayo iyatsho lapho ukuthi kuzaba lohlupho olukhulu lokuthi isikwelede ilizwe eyabe ilaso kubana ibhadale izikwelede zangaphandle. Sizaba sikhulu kakhulu njengabantu beZimbabwe kuzenza ukuthi le investment ngelalo hlupho ingenzakala eZimbabwe kuzenza ukuthi ngabe le trading enhle phakathi kweZimbabwe namanye amazwe. Sesomhlaba isiphila ukuthi ayi-global village fanele singenelane ukwenzela ukuthi sithuthukise umnotho welizwe. Kodwa nxa uhulumeni eyawulungisanga abantu lathi abaphansi ngaba kuza singenela kwisilimasi.
Ngeviki edluleyo umphathintambo wezemali kuhulumende uMnumzana Mthuli Ncube ekhuluma eseHarare emhlanganweni wabosomabhizimusi uchaze ukuba sokufakwe indlela ezokubhadala izikwelede zangaphandle besekelwa libhanga lomhlaba wonke jikelele. Ethi njalo lokhu sekuthuthukise ubudlelwano beZimbabwe lenhlanganiso eziphathisa ngemali ezaphetsheya. Abe-International Monetary Fund kunyanga edluleyo ekaMbimbitho bathe bayananzelela ukuba iZimbabwe iphakathi kwezikwelede kodwa iyamukela ukuzimisela kwelizwe leli ekubhadaleni izikwelede. Ekuqaleni komnyaka ka-2022 uNcube ubike ukuba isikwelede seZimbabwe siphosa sibe ngamabhiliyoni alitshumi lane, i-13.7 billion. Embikweni owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo kuthakazelelwa uzibuse uchaze ukuba ngomnyaka ophelileyo umnotho welizwe uthuthuke ngesilinganiso esiphezu kwesikhombisa ekhulwini 7.4%, kuthi lonyaka kukhangelelwe ukuthi uthuthuke phose ngesithupha ekhulwini i-5.5%. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi eZimbabwe elonyaka linanza iminyaka engamachumi amane lambili lizivusa, abanye abeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bathi abasiboni isizathu sokujabula bona bebanjwa ngamandla ibubi besimo somnotho ukuthi bachaphe imngcele besiyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe. Intathelisa indaba yeStudio 7 umqondisi Dube sethulela lolu daba ngugcweleyo eseHabron khonale kwele Botswana.
Iningi lithi ngabe ngokuya ngabo ngokukhula sibe yikho khona ngabe sibe sekhaya eZimbabwe labazukulu sebephumula kodwa bavinjwe yisimo esilukhuni somnotho eZimbabwe. Unkosikazi Emilinyoni ohlala eHabroni oleminyaka ephose ifika amachuma esikhombisa ulokhu ehlala kwele Botswana esithi kuye leningi elafulathela emakhaya awulasizathu sokuthakazelela ilanga likazibuse.
Kunzima elizweni lakithi eZimbabwe kathi singabe lathi sicelebrate i-independence yethu silabazukulu ekhaya. Khathesi ngileminyaka engu-69 lokhu ngihleli egangeni ngizama impilo ukuthi ngiphile ngoba ilizwe lakithi lilahla izintandane, lilahla yonke into, alilabafelokazi, alilani, yilizwe nje kuphela.
Ngesikhathi bekutshaywa impululu iningi lethe gwaqa enkundleni yeBarber Fields koBulawayo kuthakazelelwa ilanga likazibuse. Kwabanye abafana lomzana Dumezweni Ncube eHabroni bekulilanga elifana nje lamanye.
Uzibuse lo welizweni leZimbabwe kithi esihlala kwaphandle it doesn't really add much impetus or impact. Isizathu why sisukile ekhaya ibona laba ababusayo abayenza ukuthi sibaleke ekhaya. Bengabe bethole uzibuse, besitholele uzibuse, kodwa behluleka ukusebenzisa uzibuse lo ngendlela eqondileyo. It's only benefiting them. Thina sifa ngendlala, noma sisekhaya, noma siphandle. To be honest, I do not recognize the Zimbabwean Independence Day. It's just one of those days. Maybe I'll only look forward to the soccer results between Islanders and Dynamos.
Owenhlanganiso yeZimbabwe Migrants kwele South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi abeZimbabwe abangaphandle kwelizwe abala okuningi obangakuthakazelela ngesikhathi selanga likazibuse.
Abantu abahleli kwamanye amazwe ngabalaso isizathu sokuthi bathakazelele ilanga lokukhululeka kumbe uzibuse. Ngoba abantu bathi bona isizathu sokuthi babe semazweni yikuthi akekho uzibuse. Kwakucatshangwa ukuthi ngo-1980 abantu bonke bazathola labo umnotho, bakhululeke, bahlale kuhle, bathole imisebenzi, bangene kwezamabhizinisi. Kodwa-ke ngemva kwe-42 years abantu bayahlupheka bagcwele emazweni, abasekhalwa bayahlupheka basebenza kokhothama kakulamsebenzi.
Iningi elingaphandle kwelizwe libhekane lobunzima ngesikhathi amazwe amaningi eseqinisa imigoqo yokungena kwabokuza. Imuli yeZimbabwe lokhe ithukuthele ngokubulawa komunye umnumzana Elvis Nyathi otshiswe kabuhlungu eDeep Sloot kwele South Africa, kuyisibonelo sobunzima kwabeZimbabwe ababhekane laso bedinga impilo kwamanye amazwe. Kusenjalo inhlanganiso yamanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa eye-Southern African Development Community SADC ikhiphe umbiko lamuhla isenzela eleZimbabwe amhlophe ngelanga likazibuse. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Labontanga abeZimbabwe abathi akukho abangakujabulela ngokufikisa iminyaka engamachumi amane lambili ilizwe lathola uzibuse ngoba uhulumende esehluleka ukuthi adale imisebenzi. Umnumzana Khuta Kwashe Msanka ongusomabhizimusi uphambana lalo umbono ekhuthaza abatsha ukuthi basungule amabhizimusi. Asizweni ekhuluma lo Michael weStudio 7.
Siyabonga baba. Usuku lolu lusuku olumele lujabulise wonke umntana weZimbabwe, especially thina esikhulayo. Lusuku olwasinika uzibuse ukuthi thina njengabantwana beZimbabwe sizibuse, njengabantwana beZimbabwe sizigcinye, sibe khona ukuhamba edolobheni singethuki lutho, sibe khona ukubana sitholakala sisenza ezembuso welizwe singahlupheki, sibe senza okwe economy elizwe singadubeki ngenxa yokuthi silokuzibusa okugcweleyo, siyaziqenya ngokuzibusa lokho. So ilanga leli lilanga eliqhakathekileyo sibili, especially thina abantwana esingahambanga empini, ngoba ngesikhathi leso singakafiki kuleli langa kwangakhona ukuthi mina lawe sikhulume siphuma khonapha ku-TV abantu besizwa, ngoba sasincindezelwe ngamakhiwa. So kwakhathesi sokumnandi sokumgcikisa esikwazi ukuthi sikwenze konke ngenxa yamaqa wethu asilwelayo.
Uthi ndiludaba ngenhlelo zikahulumente ezikhona elizweni ezijonge ukuthuthukisa abatsha. Kodwa basakhona abantu abasaphulayo abaningi abakhala besithi abatholi amathuba lawo. Sike sathinta udaba lwemisebenzi, udaba lokuthola imali kuhlelo lwe-Youth Empowerment Bank. Bakhona abaningi abakhala besithi abakuboni lokho, ikakhulukazi endaweni zabo. Basakhona abanye sike saxoxa labo besithi abakaboni njalo u-official ovela kwi-Empowerment Bank obakhuthaza isithi buyanini liyothola izimali. Ungathini kwabasha kubantu abasakhulayo abalombono besithi hayi bona bathi uhulumende akasebenzi idadala lokubathuthukisa?
Silabatsha abokuthi babe bemelele bona ukuthi belandwe ibhenki endlini izobanika. Ibhenki ikhona ukuthi inike omutsha olomubono ukuqalisa ibhizimusi, hayikhona ukuthi inike umuntu eyabengelamubono. Enganika umuntu nje ukulanda uhlezi umbuse bhawa, awusozi uyayidla imali leyo uyayinatha ungelambono. So abasakhulayo bona abayekele ukuthi kuthiwa into lezi zimelele kumbe abezanu PF abe ruling party babe sehla ungahamba ebhenki akula muntu obuza ikhadi leparty yakho, akula muntu obuza ukuthi iparty yakho, bakubuza ukuthi iproposal yakho wena ufuna ukwenzani. Sebehlala lawo phansi sebekuncedisa sebekunika imali.
Lowo ngumnumzana Khuta Kwashe Msaka obexoxa lo Michael Bey we Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngowa fast 6 kusasa ekuseni.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.